isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlaka 4 kumbimbitho 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abasakhulayo be-MDC eHarare lakobulawayo bathi ozancintisana lomnumzana Nelson Chamisa emhlanganweni weCongress ozayo uza kuba ezithezele olulenkume.
We are very clear ukuthi thina lowo ofuna ukuphikisana nomongameli sefuna ukuvusa elakhe ibandla. Kuhle nje ukuthi singayifika lapha eCongress athi azivusele nje elakhe ibandla ngoba phela kasiyani ukuthi abantu ngomongameli.
Umumo emasimini esigabeni seMathebeleland South ubikwa umubi kakhulu. Sile ngxoxo lomlimisi omkhulu ogatsha lwe-Arex.
Isimo sezilimo singathi sesiguqukile kulandela ukuna kwezulu elisithe salithola ngonhlolanja bese singasela themba sibili sithi sizalahlekela kodwa izolithe ngokuna kwakhanya kwavuka sibili ngaphansi kwabamanzi kodwa ngilusizi kulaba ababephuza ukulima.
Kwezempilakahle baningi abasakhulayo asebedanela kuzidakamizwa ngenxa yokonakala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC eHarare bathi ayizitha amalunga aleli bandla afisa ukuncintisana lomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa emhlanganweni weCongress ozakwenziwa ngoNkwenkwezi. Bekhuluma emhlanganweni abawenze namuhla, abasakhulayo laba bathe uChamisa nguye yedwa omele akhokhele leli bandla njalo kalimelanga ancintiswe. Kule nxabangxoza esiqhamukele kuleli bandla, amanye amalunga alo esithi akulamuntu omele ancintisane loChamisa kukhetho lokudinga umholi walo omutsha. Kona kanelwa ukuthi umnumzana Douglas Monzora kumbe umnumzana Elias Muthuri balesifiso sokuncintisana nalo Chamisa. Amazwi abasakhulayo be-MDC laba acotozwe ngabantu abaningi abathi ukwalela abanye ukuncintisana lomnumzana Chamisa kuveza sobala ukuthi leli bandla liphila ngemikhuba lemikhutshana yebandla leZANU-PF. Sixoxelwa umgcini sihlalo we-MDC kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube yena othi labo njengabasakhulayo be-eHarare kabafuna ukuthi uChamisa ancintiswe.
Njengobulawayo youth assembly MDC sithi thina kasi ngeke sitshintshe umtshayeli webhasi otshayele kuthi kangaka ngokhetho luka-2018 kambe singatshintsha uChamisa ngalesi sikhathi sangesithembeni. We are very clear ukuthi thina lowo ofuna ukuphikisana nomongameli wethu usefuna ukuvusa elakhe ibandla. Kuhle nje ukuthi singayifika lapha eCongress athi azivusele nje elakhe ibandla ngoba phela kasiyani ukuthi abantu ngomongameli. Uyakwanisa ukuba umongameli we-Berry Society, siyakuvumela ke lokho. Kodwa i-MDC ayidingi umongameli, umongameli uvele nje ukhona.
Kodwa ukuya kuCongress Ncube kusho ukuthi izikhundla kumele zincintiswe laye uChamisa ngokwakhe usekuthile ukubana ofuna ukuncintisa esikhundleni akiso wamukelekile njalo uyavunyelwa. Lina liphikisana lalokho ngaliphi?
Asiphikisani lakho kodwa thina sibuthungamele. Uyabona nxa ubuthungameli kumele ufake i-direction. So abantu basenza saba ubuthungameli ngoba bekwazi ukuthi kumele sibambe inhlanganiso yabo. Sifuna ukuthi inhlanganiso ingabi. Akula nhlanganiso engaba lama-centers of power amabili. The center of power is one. Engobabuchamisa and we lokho sikholwa ukuthi ulamandla njalo uyenelisa ukuthi khulule asifuni into ezasidabulela ibandla and kuyabe kuqala kuleli bandla lemdc ukuthi umongameli webandla ancintiswe ekhethweni lekongress yebo yena umongameli wakhuluma ukukhuluma kodwa thina ngoba ibandla lethu alisilo likachangisa ibandla ngelezimbabwe ngelabantu bezimbabwe so thina sithi njengabantwana bezimbabwe okwakathesi sibhizi ngokufuna ukukhipha iZANU PF njalo i-right foot forward yethu ngubaba uWinston Dlamini lo ofuna ukukhipha unyawo lwethu laphambili lapho azaqalisa khona ukuhomapha siyabe singa ngame kancani kumbe azivotela ibhera lisasiya
kodwa selitshiyane ngaphi lezanu khonapho Ncube nxa lingasavumeli abantu ukuthi bancintise ezikhundleni ezivumelekileyo ukubana zincintiswe
hayi kambe nxa uthi amaprovinsi wonke oyi-12 is very clear ukuthi u-president Dlamini ngiyozana ngu-president meaning to say the president has been nominated and contested and then usiva lezanu PF amahoveti esenza press conference esithi afuna candidate change so singakuvumela khona ukuthi izanu PF yenominate candidate ukuzothungamela i-MDC lokho asingeke sikuvume
nxa ubaba uChamisa elo sekelo mpela kungani lingavumeli ukuthi ancintiswe yiloba ngubani ofunayo lesabani
kasesabi thine sikuhloye ukuthi izanu PF ayingeza kinominate i-candidate lobo umongameli ku-MDC ngabe kazani bene-interest yokunominate ama-candidate hhayi besingavumela mevuka ukuthi bephikise i-president
kungani kanti ebandleni leno Ncube esikhathini sonke kungaba lokungavumelani umuntu kuthiwa uthengwe izanu uWalshman Ncube wathi ephume ebandleni kwathi uthengwe izanu omakhuphe kwathiwa bathengwe izanu utendayibiti kwathi uthengwe izanu labo mangoma uChamisa ngokwakhe bakhona abake bamethesa icala lokudlelana lezanu kathesi sokungumonzora lo mudzuri kungani ukuhlala kuyizanu kuphela
mina wokuqala emhloko ukutsho kasi zane sisho ukuthi umonzora kumbe umdzuri bathengwe izanu and vele kazikhulumi ngabo thina esikutshoyo sithi lowo muntu ophikisana nokuthiwo ngabanye abebandla njalo abuye anominatwe izanu PF izanu PF sithi nguye onganongcono ukuthi abe ngumongameli kulabanye njani yikho kusuka kusinika amawari
Bomnumzana Mlandu Ncube ngomgcinisi sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla leMDC kobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla leMDC lithi ukuhlukuluzwa kwamalunga alo kuqhubekela phambili kulandela ukubotshwa ngempela viki kukamnumzana Godfrey Sithole omela iChitungwiza North edalele parliamente kanye lonkosazana Joanna Mamombe. Ababili laba bamiswe emthethwandaba namuhla eHarare bacela ithuba lokuhlawuliswa imali yesibambiso ibail kodwa umantshi uthe uza kwethula isinqumo sakhe kusasa. Ababili laba betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ezingekho emthethweni. Sokulamalunga edale lephalamende awe-MDC edlula ishumi lanhlanu labalandeli baleli bandla bangamakhulu ambalwa ababotshiweyo kulandela ukutshengisela okwenziwe ngozibandlela. Umumo emasimini uqhubeka usiba mubi ngoba izilimo eziningi sezitshile osokubangele ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Arex lukhuthaze abalimi ukuthi baqhubeke benakekela izilimo zabo eziseleyo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwenzakala inhlanganiso ezilimukisa uZulu ngendlala zisithi izigidi ezinhlanu zabantu beZimbabwe babhekane lendlala lonyaka. Izilimo eziningi esigabeni seMathebeleland North senzitshile ngelanga elikhona kulandela ukungani kahle kweZulu phose isigaba sonke lezinye indawo zelizwe. umlimisi omkhulu wezifuyo lezilimo eMathebelele North eRX, uMnumzana Dumisani Mbiwanyoni uchaza isimo sezilimo eMathebelele North.
Xa sikhangela isimo sezilimo lonyaka akukuhle. Abalimi baba lendima kaNovember abalutshwane, kwaba labanye abalendima kaDisemba, iningi laba lendima ngenyanga kaJanuwari uZibandlela. Indima eziningi zikaNovember loDisemba kwabaningi kwatsha, kwathi abalutshwane ngenxa yokuthi ukunakwalo lalisina liseqa. Phose mhlawumbe ungathola ukuthi xa singasebenzisa umzekeliso wesiqinti esinjengesebubi emawadini angu-23 ungathola ukuthi phose angu-4 abenganathola izulu ngezikhathi ngezibanga eziba seduzeduze wokuthi babe bephosa babe lesilimo esingcono. Kwezinye indawo belisiba khatshana lakhatshana, usuthola ukuthi khona komunye kuthile, komunye kuyaphila.
UMnumzana Nyoni uthi indawo ezibalisa iGwelutshena, iLupane leLisulu, izilimo ziyathembisa loba nje inengi latshelwa ngamabele. UMnumzana Nyoni ukhuthaze abalimi ukuba banakekele lezo zilimo ezithembisa ukuvunwa, njalo balinde izilimo zabo zingaze zachaphazwa izinanakazana.
Sikwayisa ukubana abalimi kabalinde emasimini. Silobudlo obunengi obuba khona. Okokuqala kuba izifuyo zabanye abalimi. Okwesibili kube izingulube zeganga, lezinye nje inyamazana. Nxa kuyilaba basendaweni ezilendlovu, lendlovu ziyabavakatshela emasimini ngalesi sikhathi sokuvuthwa. Kube sokusithi abalimi amabele lenyawuthi, sithi kabalinde bangadlelwa zinyoni. Ngoba khonaphana nxa eseqalisa ukuba ngamachaphazi kusiya ekuvuthweni kwamabele lenyawuthi, inyoni ziyabe sezibhahile. Ikakhulu okwalonyaka ngenxa yokuthi utshani endaweni eziningi abuzi ukuvuthwa, abutshengisela ukuthi buzavuthwa ngendlela efana leminyakeni ukuthi inyoni zizazisutha zisidla intanga zotshani. Kutsho ukuthi zizabe zisiza kulabo abalendima zamabele lenyawuthi. Sibuye sixwayise njalo ukuthi kwezona izindima esizithembileyo ezingani izingconywane zikaJanuwari, kuqakathekile ukuthi sibe silokhe silwisa ukuhlakulela, sisiyahlola kabili nxa kuthiwa khona sehlulekile, sihlole kanye ngelanga esokuthi i-scouting, ukubona phela ukuthi akulabudla obuba khona emasimini. Kungaba ngamatheza, kungaba yibudli bona lobo obudla izilimo zethu esithi i-fall armyworm. Kuqakathekile ukuthi kwena umlimi xa kunanzelela akuthathele inyathelo. Silesilimo sochinda kwezinye indawo. Isilimo sochinda sesenza amaluba kathesi, siqalisa lokubumba amabhola ayiwaza phuma phela uchinda lwethu. Kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi umlimi aqine ekuhloleni ukuthi akulabudli njalo khonapho esilimeni sochinda. Nxa sokudingeka ukuthi kuchelwe imithi, abonisane labalimisi bachela imithi yokuvukela amabhola la awochinda angazadliwa ibudlo obunjengabo American bollworm, okubhola kungene phakathi kochinda kwebhola lochinda kuhle kuluchithiza uchinda lungazelwa belusa lusakhula lwenza ibhola.
Umlimi uMnumzana Mandla Chuma uthi izilimo zakhe zivukile ngezulu eline ngomhlolanja loba nje abanye bengelalutho.
Isimo sezilimo singathi sesiguqukile kulandela ukubona kwezulu elithe salithola ngonhlolanja, bese singasela themba sibili besithi sizalahlekelwa, kodwa izulu lithe ngokuna kwakhanya kwavuka sibili ngaphansi kwabamanzi. Kodwa ngilusizi kulaba ababephuza ukulima ngoba akula lutho emasimini, khona bezama ukuthi balime so singazi ukubana kuzamila kumbe njani. Kodwa thina sasilime kuqala, hayi kuyathembisa nxa lingathi line njalo kuyona linyanga kaMpimpidu sibonani singafuna.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi selwakhupha imibiko ebonisa uzulu ngesikhudumezi esikhona elizweni esilakho ukudonsa amalanga athize kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi. Iningi labalimi libhekane lokutsha kwezilimo kubangelwa ukungani kahle kwezulu kanye lokuchisa okukhona osekubangele ukuba abalimi babhekane nendlala. Ezinye inhlanganiso zithi lumnyaka kulabaningi abahlala emadolobheni abazadinga uncedo lokudla lanxa kuvame ukuba ngabemaphandleni kuphela. Ngimela iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Kulumteni weplum tree ososizini olukhulu esigabeni sakumakhulela 2 ngemva kokubhujelwa ngumntwana olunywe inyoka. Uzinhle Nleya obeleminyaka yokuzalwa elitshumi njalo obesenza izifundo zika grade 3 eBhuje Primary School ubhubhe ngempelaviki ngesikhathi egijinyiselwa esibhedlela ngemva kokulunywa libululu elele ngolwesine ebusuku. Ungcwatshwe izolo. Sixoxele sihlobo sakhe njalo eyisakhamuzi umnumzana Christian Dube wasichasisela okunengi.
Engingakuchasisa nje ukuthi umntwana kukhanya inyoka le ingene endlini ebusuku belele. So okwenzakeleyo singazinyoka lembe ingabe ingene engutsheni loba uyithintile kodwa esebuthongweni yasemluma ke ngaleyo ndlela wakhala wasevusa ke abazali ukuthi hayi lapha ngilunyiwe. Ekuvukeni kwabazali labo ngabantu asebekhulile, ngabantu abadala mpela, abantu abakhangele umntwana. So bathe ekuvukeni kwabo bamthola elegazi esandleni abasazange bananzelele kangakho, bacabanga ukuthi hayi mhlawumbe umntwana ulunywe ligundwane ngoba kukhanya imlume kwaze kwabe kabili. Okwenzakeleyo walala ke umntwana, kuthe ekuseni bavuka bayithola ke linyoka bayibulala, kodwa umntwana esevele senjani esevuvukile isandla.
Esibhedlela kumbe ekliniki kalizange lithole yini usizo?
Usizo lutholakele esibhedlela babonkomo, kodwa esingakutsho nje ukuthi kutsho ukuthi isikhathi umntwana ahambe ngaso besekuvele kuwona kele, ngoba kukhanya uhambe ngathi ukhanya ulunywe ebusuku ngolwesine iyo lenyoka. Then waya esibhedlela kutsho ukuthi ngathi besekuyi-Friday ekuseni, sebebona sekuserious bamhambisa kele ukuzeni esibhedlela. Defte esibhedlela bambizele ambulance, then iambulance yafika endleleni ke esesiya ePlumtree, yikho la kuhle khona kala khona utshona umntwana.
Njengesigaba lihlukumezeke kangakanani ngalesi sehlakalo?
Wabunkomo, sihlukumezeke kakhulu ngoba ukulahlekelwa ngumntwana ngale indlela, ngathi nje loba ukuthi kulahleke umphefumulo womuntu kuyazwisa ubuhlungu kakhulu. Engingakutsho ukuthi sihlukumezeke kakhulu ngathi kusukela kubukhokheli bonke nje obeward 9 bese ngisithi nje ngizibonele nami ngawamamehlo indlela ababalisa kade behlukumezeke ngakhona babunkomo, ngoba ungabona abantu abadala sebesehlisa inyembezi ngale ndlela kade sekusenzakala ngakhona. Ngitsho la manesi esibhedlela lawo sebesinawo mpela umntwana ebekho, hayi kubonakala mpela abantu behlukumezekile. Engingakutsho hayi kuyadabukisa mpela kakhulu, abantu esigabeni bahlukumezeke kakhulu babunkomo. Sihlukumezeke kakhulu impela ukuthi asikwazi ukuthi into esingayichaza sithini.
Umnumzana Christian Dube yisakhamuzisa komakhulela 2 ePlumtree njalo uyisihlobo sikantombazana olunywe inyoka watshona ngempela viki. Udaba lokulunywa kwabantu zinyoka ezwekazi le-Afrika ludubo oluhluphayo kakhulu, kanti njalo le mithi yokwelapha umuntu oyabe elunywe yinyoka kayitholakali kalula emazweni amaningi. Kolunye njalo udaba olwenzakala esigabeni sePlumtree, amapholisa asebophe abafana ababili abasakhulayo abaphume kuvidiyo esabalale enkundleni yokuxhumana eWhatsApp bebhaxabula omunye untombazana ezibunu. omunye wabafana laba uvikwa ebethandana lontombazana lo yena okhanya eleminyaka yokuzalwa ephansi kwelichumi lanhlanu. Abasolwa bazamiswa emthethwandaba ePlumtree kusasa. Ulife Talk lamhlanje sihlaziya udaba lokuxokozela osokuqhamuke kubandla leMDC ngaphambilini komhlangano alo okukhetha abakhokheli abatsha oweCongress. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Melika zilokhu zidinga abangaba besinde engozini yezavunguzane ezitshiye umonakalo omkhulu zabulala abantu abangamashumi amabili lantathu edolobheni le-Alabama ngempelasonto. Kulabo sakhulayo abasebenzisa izidakamizwa abathi benza lokhu ngoba bephatheka kubi ngendaba yokuswela abangakwenza ukuziphilisa lokuzilibazisa. Kubika uMavis Gama.
Omunye wabasakhulayo laba ongathandanga kubethwa ngegama lakhe ngoyaziwa ngelokuthi Fatso utshelela umsakazi ukuba usebenzisa udakayo ukubalisa insango lomuthi wokukhwehlela ukuze azikhohlwe inhlupho.
Toba chaikondo toba utinduwane chirotaka.
Saka yokuchonja ngiyachonja ukuthi ngithole kuyimandlana kokuyathenga ukudakayo lokhu. Ngiyacela bakithi ukuthi ngabe siyatholiswa okokwenza. Ngilawo amacebo amaningi engingawasebenzisa ukuziphilisa. Kunje mina labanye bami sibekhawashi kodwa okokusebenzisa kakukho. Sifuna nje imitshina embala nje kuphela. Kasisoke sakusebenzisa thina okudakayo lokhu nezidakamizwa nxa singatholiswa kwakwenza sihlale sibhizi lathi.
Bhizi kabi nematotubathila.
Ufatso ule minyaka engamashumi amabili njalo waphutsha izifundo zakhe zikaform 4 wehluleka ukuqhubekela phambili. Akazihluphanga ukuthi ayethatha impumela yale mihloliso ngoba kungekho angakusebenzisa elizweni elingamtholisi mathuba okuziphilisa. Ubongani Madziwa ngosakhulayo osebenza kunhlanganiso ye-Epworth Sivu Young Influencers Network Connect ulandisa ngakubona kusenzakala lapho asebenzela khona e-Epworth. Ke sizwe imbono kabongani kudaba lwabasakhulayo abasebenzisa okudakayo lezidakamizwa.
And gathesi we now have ama homemade drugs. Kudala ama drugs ayenza uku like ukungeniswa from other countries, but now ama drugs selungiswa ngabantu ezindlini zabo. Of which it's a very big problem elizweni lethu leZimbabwe.
Ubongani uthi lanxa imithetho ikhona elizweni yokwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kayisetshenziswa ngendlela efaneleyo ngoba kubotshwa abatholakala bekusebenzisa loba ukukuthengisa kuphela. Ikanti uma kuletha elizweni abathintwa.
Kubuya abanye abantu like kuma locations kuma ghetto be recruit abantwana abancane ukuthi benzeni babe ngama drug sellers. Thina sibathengisela ama drugs and then we give them back the money. Umpolisa engabona mina uyabopha mina kodwa mina ngithunyiwe.
Umsunguli wenhlanganiso ye Science of Hope Trust unkosazana Samantha Sibanda uthi kungumlando kaZulu okubalisa osemabandleni ezokholo ukuphatheka kwezokulimukisa abasakhulayo kungoze khona ekuthatheni izidakamizwa.
Into esikade sikhona emasontweni ukuthi siyakhangela sidlule, sikhangele sidlule, but sithi esikuqala kathesi ayisikho lokho. Sifuna ukukhangela sibe le concern, sifuna ukuthi njengensonto singakwenza njani njengabantu abatsha. How can we respond to ama problems achiyechenge?
Umqondisi wenhlanganiso eqhuba imisebenzi yokukhankasela ingozi ekhona ekuthatheni okudakayo eye Unite for Purpose Care and Rehabilitation Group UPCG ngaphansi kwebandla le Holy Cross Budiriro Roman Catholic Church eHarare umnumzana Herbert Daka uthi kungalesi sizathu abebandla lakhe bakubona kufanele basebenze labasakhulayo laba ukuba limukisa kungozi ezikhona nxa beqhubeka besebenzisa okudakayo lokhu.
As UPCG, we have a department we call the home-based care department, where we recruit and train.
What is the home-based care? Kona fa UPCG, la kwes kundisa kona abasakula elaba. Kweze gulondolozwa wabakula yobesema kaya esikichina na manes e kumbe ama care givers in flu. Kweze gulu kulegi ilo uzatunya laba bantu kona UPCG, lapo kuna usizo, logunagege la wabakula yo ama kaya abu. Loku kwenza abasakula yo batole labo sisebenzisa njalo ezifana lokufuya inkukhu, imibunda, lokunye sisebenzisana labasakhulayo laba ukubatholisa okokwenza.
Rabbit keeping.
Umnumzana Tinashe Chimonyo ngumholi wabongi, unesi in charge, lapho kwelatshwa khona ababulawa ngumkhuhlane wengqondo esibhedlela se-Parinyathwa Group of Hospitals. UChimonyo uthi ufisa ngabe uhulumende uyaluqakathekisa lolu hlangothi njengalokho akwenza ngesikhathi elwisana lodubo lokusabalala kwegciwane lomkhuhlane wengculaza.
Of late I've noticed that most of the guys that do drug and substance abuse.
Esengikunanzelele kuba iningi lalaba abasebenzisa izidakamizwa zokudakayo kuyibo njalo abenza ucansi olungavikelekanga, yibo njalo ababa lezithandani eziningi ngoba bayabe besenza lokho ngesikhathi bedalile. Kungakho singanelisa ukubasiza laba bantu, siyabe sesinqobe njalo izinto ezimbili njengoba siyabe sesizelwa kudubo lokusabalala kwegciwane.
Ingcwethi zithi kunengi okubuyisela muva imisebenzi yokulwisana lodubo lokuthathwa kwezidakamizwa, ukusetshenziswa okungekho emthethweni kwemithi lokudakayo kanye lokuthengiswa kwakho. Lokhu kubalisa inkohlakalo kwabamele babone ukuba umthetho uyalandelwa ukuze babotshwe abakuthengisayo, ukuyekethiswa kwemingcele lapho okunye kwakhona kungena ngakho, ukuthula kwakhe uZulu lalapho ebona icala lidalwa labazali abanganakekeli abantwana sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Kama.
Kwezenguqu weqembu lechikenini libe ngochikilobhanqa 1-1 lele Ferroviario elasemozambique emdlalweni obusemalabi. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leChicken Inn liselizweni laseMalawi lapho ebeliyelungiselela khona ukuqala kwemidlalo yalonyaka yePremier Soccer League ngokuphatheka komncintiswano weNyasa Big Four, wona obugoqela amaqembu amabili aseMalawi kanye lelilodwa laseMozambique. Kumidlalo yalo emithathu elidlale kule mncintiswano, iqembu leChicken Inn linqotshwe nge-1 kanya kwakuqala ngele Big Four Wanderers laseMalawi, kwathi kwesibili litshaywe nge-2-1 ngelenyasa Big Bullets laseMalawi futhi eliqeqeshwa yisizalo neselizwe laseZimbabwe uCalisto Basua. Umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas utshele intatheli zindaba uba ukuya kwabo kwele Malawi kumuphe ithuba elokuba ebone abadlali abatsha abathengwe yileli qembu.
Sasisebenzise leli thuba ukuba abadlali abatsha bejwayele ukuthi sidlala njani kuleli qembu, njalo abadlali abafana noTshawula Chimpunza, uSipho Ndlovu kanye loClive Augusto badlale kuhle kakhulu. Osekusele yikuba sibone ukuba abadlali bethu sibamisa njani uze sibumbe iqembu elizasipha impumelo esiyifunayo.
Aphezu kaChimpunza, uNdlovu kanye loAugusto, iqembu leChicken Inn lithenge abadlali ababalisa uMalvin Gaki obedlalela iqembu leHarare City, uBrett Amidi obedlalela iqembu leDynamo Skodwane engumdlali weqembu leFC Platinum. Nyakenye iqembu leChicken Inn liphushe imidlalo yeligi lisendaweni yesithathu engalaneni, njalo lonyaka likhangelela ukuba ngelinye lamaqembu azalwisa kanzima ukuhluthuna isicoco uqembu leFC Platinum, lona eseliphakamise isicoco iminyaka emibili ilandelana. Ekuphendukeni kwalo ekhaya, iqembu leChicken Inn likhangelelwe ukuba lingqikilane leqembu leHighlanders ngomncintiswano walo nyaka oweZNA Commanders Charity Shield. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jaha lezansi kwanele mthwakazi omuhle, likhumbulela uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafuphatila.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.